Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe ukwele Melika emhlanganeni okhangelane lezokusebenza kolwandle. Amabandla aphikisa elibusayo achothoza uhulumende osenike imvumo inkampani yakwele China ezathengela iCommission yeZimbabwe Electoral Commission imitshina yokubhalisa ukuvota. Ababe kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ophelileyo basungula ugwalo ndaba lweSustainable Africa Digital Magazine. Izakhamizi zeCholocho zihamba umango omude nxa zisiyadinga uncedo lokwelatshwa ezibhedlela lamaklinika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, inkampani yakwele China isinikwe imvumo yokuthengisela iZimbabwe imitshina ye-biometric voter registration. Lithini ngalokho? Sizalethulela njalo ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngomongameli Robert Mugabe okwele Melika emhlanganeni ohlolisisa okumemethwe lulwandle. Bekumele angene umhlangano lo na uMugabe. Thumelani imila ezilweni uWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lesinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.